Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 20 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Inani lasebebulewe iCOVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu elilamachumi amahlanu 150 ngemva kokubhubha kwabantu abayisishiyagalolunye izolo.
Amabhishopu ayitshaye ngqo and yikho kubazwise ubuhlungu ukuthi into yabo ikritisa izinto.
Udaba lombhuqazo weGugurahundi oluphathwe ngabafundisi beRoma bechothoza umbuso weZANU-PF soludale ukungahlaliseki kuhulumende.
Amazwi kamongameli mahle ngoba athi hathi lina abenkolo lingangeneli kwezepolitiki ngendlela enjalo.
Umongameli Mnangagwa uthi imizamo yokumgenqula embusweni yona athi iphehlwa ngabanye abagoqela amalunga eZANU-PF kayisoze iphumelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Nila sebebulewe ngomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu elilamachumi amahlanu 150 ngemva kokubhubha kwabantu abayisishiyagalolunye izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abayisithupha babantu laba ngabeHarare. Oyedwa ngowemashonaland west kuthi omunye ngowemashonaland central omunye njalo ngowemaswingo. Ngokwakuqala lokhu ukuthi kufe umuntu ngalomkhuhlane emaswingo. Ababanjelwe umkhuhlane izolo bangamakhulu edlula amabili 265. Lokhu kukhuphule inani labantu asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe laya ku 5643. Asebesindile labo bakhwele ngamakhulu edlula amathathu 337 baya ku 4442. Lokhu kutsho ukuthi abalogebe lawo lomkhuhlane bayinkulungwane eyodwa elamachumi amahlanu lanye 1051. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi ezwekazi le-Africa umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 26,329. Njalo wahlasela abedlula isigidi 1,137,941. Udaba lweGugurahundi oluphathwe ngabafundisi besonto yeRoma encwadini abayilobe bekhonona ngokwephulwa kwamalungelo elizweni lukhanya soludale ukungahlaliseki kuhulumende, yena othi akumelanga abantu bakhulume ngalo mahlayana ngoba lulakho ukubangela ukufuthelana elizweni. Inhlanganiso yabafundisi beRoma laba iZimbabwe Catholic Bishops Conference yethule incwadi le ngeviki edluleyo isola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa isithi wephula amalungelo oluntu njalo isithi ubuhlungu obuziwa ngabantu kanye lokufuthelana okukhona elizweni kuza ngesikhathi inengi lilokhu lifuthelene ngodaba lokubulawa kwenkulungwane zabantu libutho le-5th Brigade eMidlands laseMathebeleland. Iti izizukulwane lezizukulwana zithukuthele kakhulu ngodaba lolu ngakho kumele lulungiswe. Ephendula lumbiko izolo umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi usole abafundisi laba esithi udaba lwegugurawundi luletha ukufuthelana elizweni ngokunjalo akumelanga abantu badlale ngalo. Uthe njalo uhulumende uphakathi kokukhulumisana lozulu wemathebelelendi ngenjongo yokuphathisa labo abaphathwa yilumbhuqazwe ngezinto ezifana lezithupha zokuzalwa lezokubhubha komuntu ama-death certificates. Wethe senjalo abafundisi laba umlando wokungenela kundaba zombusazwe esithi umbiko wabo awulanhlonipho kanti njalo weyisa uhulumende wezanu-PF. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhulumende wethu ufisa ukuthi udaba lwegugurawundi lungabi yi-national issue kodwa lube yinto ekhulunywa emandebeleni. So okubazise ubuhlungu ukuthi lukhulunywe ngamabhishophu esesozibery and abaningi bengabantu abolimi lwesitshoneni. Uhulumende akaku ufuna ukuthi idaba lwegugurawundi lube yi-national issue but ungakhangela indlela into eyenzakeleyo kunyanga esanda kwedlula lokulokhu kusenzakala kufana ngqo lokwakusenziwa ngesikhathi segugurawundi ukutshontshwa kwabantu ikakhulu into eyenziwe umzukulu kamduduzi Madudu yikho okunjengokwakusenziwa ngesikhathi sombhuqazwe. So mbona ngazathi amabhishophu ayitshaye ngqo and yikho kubazwise ubuhlungu ukuthi into yabo i-criticize but akhangela uhulumende njengoba ngoyi-divide and rule bakutshintshile ukuthi kwagcina ngaseyonto yamabhishophu kodwa sokuyinto kambhishophu uNdlovu ngoba uNdlovu engowelimi lwesiNdebeleni. So uhulumende lo wenza sure ukuthi ufuna ukuthi kuhlale kuyinto ekukhulunywa ngabantu besiNdebeleni and then umuntu wesishoneni ngakukhuluma kube ngani usesekelana namaNdebele. Kodwa mina ngicabanga ukuthi into le kufuzeukuthi ikhulunywa ngumuntu wonke weZimbabwe ayisole uhulumende afunde ukuthi into eyenzakalayo imbi engayi phindi but uhulumende lo ngakwenzileyo kuyatshengisa ukuthi lokho kuphinda so akafundanga lutho.
Sesibonile o-South Africa, o-African Union, amazwe achiyeneyo lenhlanganiso ezichiyeneyo. Ngisho le Commission yamalungelo eZimbabwe ithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo echiyane lokuhlukuluza abantu. Kungelani lobunengi benhlanganiso zonke lezi ezithi uhulumende makahloniphe amalungelo yena uyakulandula ukuthi kulokuhlukuluzwa kwabantu.
Yinhlalo yabo ukuthi wonke umuntu kodwa hayi liyaphambanisa banjengalwana umuntu ukuthiwa ugcine sithi wonke umuntu ekugumeni uyamzonda ngoba engafuni ukukhuzwa. Izanu lohulumende lo lilanga libandla elingafuni ukukhuzwa njalo kulusizi ukuthi kungani uzabuya yena umnangagwa lapha njengoba sithi uZiyambi Ziyambi kungani uzabuya ngolwesihlanu. Ubona ngazathi abantu bemandebeleni labantu bezimbabwe abakuthathi bekufake emakhanda abuthi hayi akazange ukuzolungisa uhlutho daba lwegugurawundi kodwa uzotshintsha nje ukuthi ekunikeze impression yokuthi mina labantu bemandebeleni siyaxoxisana siyalungisa udaba lwegugurawundi kungalanto ayenzayo. Udlala ngesikhathi sabantu labona laba abalokhu behlangana laye. Eqinisweni abantu kufuze bekubabambe njengabothombe njengabomzorewa ngabathengisi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso emela amalungelo ibhetshu likaZulu. Kunjalo nje umongameli Mnangagwa yena usole abafundisi beRoma laba esithi sebengenela kwezombusazwe becatsha ngenkonzo. Umnangagwa utshele idale leZANU-PF Politburo izolo ukuthi uyakwazi njalo ukuthi kulabantu abazama ukumsusa embusweni abagoqela abebandla lakhe. Kulamalunga eZANU-PF amabili axotshwe kuleli bandla izolo esetheswa icala lokuphatheka kumizamo yokugenqula uMnangagwa. Ababili labango wake wabangumeli wembare etale le parlamente umnumzana Tendai Savanu kanye lonkosikazi Cleveria Chizema. Neviki edluleyo kuxotshwe owake wabangumeli weKambu Zuma edale elifanayo umnumzana Dinashe Maluza ngesizathu sinye. Umnangagwa ubevele ekhangelelwe ukukhuluma ngodaba lwabafundisi beRoma laba kulandela ukuhlambazwa kwabo ngomphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa esithi bagcwele umoya kaSatane. Umutswangwa waqopha njalo umkhokheli weZimbabwe Catholic Bishops Conference uArchbishop Robert Ndlovu esithi uzenza yena umeli wamaNdebele wona athi malutshwana eZimbabwe. Wathi njalo kulamanye amaNdebele azenza wona angcwele. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla seZanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi lanxa engavumelani lamazwi kankosikazi Mutswangwa akamongameli Mnangagwa amqotho.
Amazwi kamongameli kazanga abe lengeta bethabe. Amazwi kamongameli mahle ngoba athi hathi lina abenkolo lingangeneli kwezepolitiki ngendlela enjalo. Ngenelani ngendlela zokubisa abantu ndawoni. Amazwi kaminista angiwazisanga kuhle lami akungiphi athi nxa sokukhulunywa ngendimi zabantu kumbe ngemihlobo yabantu kusuka vele kungadali ukuzwanana. Akumelanga vele sikhangelane ngokuthi kona lo ngumhlobo othize ngako ke lo uphasi kulalo hashi ngoba sonke sizidalwa zikaNkulunkulu. Ngiyawathandela amazwi kamongameli ngoba kakhulumanga ngokuthi akhethe abantu ngemihlobo kodwa ukhulume ngokuthi hayi abenkolo yenzani okwenkolo lilungise imimoya ukuthi nxa iphuma ibuyele kumdali wayo. Laba bepolitiki kabayenze okwepolitiki kodwa wenkolo angezwa esele ntshukutshu eselunywa ukuthi angene kulezi ezelizwe kabuye egcekeni abe hayi mina lami sengifuna ukwenza lokho azivulele iparty yakhe ukuvunyelwe lokwana. Kodwa nxa uphambili laphana ukupulpit faka amazwi akhaya faka amazwi othando azabumba azayakha abantu azabisa abantu ndawonye hatshi ubona achithe abantu.
Kule mpawu yenziwa ukuthi abamabandla basebenzisa inkonzo ukuthi bekhulume ngezombusazo.
Aba mabandla kusukela endulo siyakwazi ubana yibo abantu abamele babise abantu ndawonye. Abeze politiki kanenginengi siyaxabana kuyaliwa akulanto enhle ephumayo kodwa abezenkolo yibo abantu mele besibise ndawonye. Ngakho ke amazwi kamongameli okuthi hashi aba mabandla bengangeneli ngendlela enjengaleyi esibone singenela ngayo ngubaba wethu umfundisi omkhulu uNdlovu kusuka kuphazamise khona phana ngoba nxa ukhangele ngisho le heading yangkhona ethi yena the march goes on kusukela kundaba ekamhla ka 31 July leyana kabuyanga ukuzobisa abantwana bakhe ndawonye. Ubuye ethula uhlangothi lomntwana oyedwa akusho nto eyenziwa ngumzali leyo especially engumuntu wenkolo. Bekumele abuye athi hawu lina elifuna ukumatsha ake lize lapha limathelani ukutheni lina elimathelwayo uyani lapha kanti waye belimathela laba kuphume into eyakhayo kuphume into ezayenza ukubana kukhulunyiswane kukhunywe umlotha hatshi ukuthi kona kungezelelwe umlilo ovele usuvele usubhebha.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla seZanu PF ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Bakhona ababikwa belokhu becatshile ngemva kokubaleka ezindlini zabo besesaba ukubotshwa kumbe ukuhlukuluzwa kumkhankaso wokubopha abalembono ehlukene leyebandla leZanu PF. Ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwabantu lokhu kuqale phambilini kokutshengisela okwakuqoqwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Abanye abafana lomnumzana Tawanda Muchehiwa babikwa bathunjwa bahlukuluzwa kakubi. abacatshileyo bakoqela abenhlanganiso ezizimeleyo abebandla le-MDC Alliance kanye lentatheli zindaba. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Angliston Sibanda.
Umolo akusonto enhle ukuthi izizana zeZimbabwe zizwela amanqina abantu bazithole bebalekile ikakhulu kwebulawayo. Ngibona ngani abantu abanjengabo uMduduzi Mathuthu, abantu abanjengabo Otilius Banda, abantu abanjengabo baningi oPatricia Chabalala bazingelwe bakhamba ba abantu abanjengabo uMthulisi. Ngibona ngani abantu kobulawayo kakhulu kobulawayo, ngithanda ukukhulumela kakhulu kobulawayo ngoba abantu basebabalekile besethuselwa kumbe ukuthi bethuselwe ngubani. Mina ngifuna ukuthi ngivumise ukuthi bethuselwe nguhulumende ngoba kasuka belokufakazi, futhi angeke ngisho ukuthi kabethuselwanga nguhulumende ngoba kakunabufakazi. Kodwa khona ukuthi inzuzalwane zeZimbabwe zihambe ziyehlala zishala amancina kuyinto embi kakhulu ezweni elikhululekileyo elalelwayo kwathiwa sekutholakale uSibusi. Kakukhangelelwanga ukuthi ngesikhathi sanamhlanje kube labantu abazingelwayo baze bahambe bayepata ingwe bengabona.
Ungathini wena ngomumo onjalo ukuthi abantu babecatsha kungakhanyi ukuthi kodwa uhulumende yena ekhona omele ebavikele kodwa engayenzi lutho?
Sengisela into okuthiwa i-breakdown yama-systems, kuthiwa i-rule of law. Seselizweni nje eZimbabwe kathesi akumangalisi xa kungavuka kuthiwa kule bantu abalamalecatsha lezigane ezinjengabobhoko haram ezadathe abantu zababulala. Sikusituation liyana ukuthi ungakuhalekhwezwa nje umentshisi anything can happen. Uhulumende esingakwazi ukuthi nguye onyamalalisa abantu kumbe kulobunye umuntu onyamalalisa abantu, kodwa uhulumende uyehluleka ukuthi avikele abantu. Sengathi azikahulumende ngathembaniyo zona zodwa, kulamapholisa, kulama-CIO, kule-military intelligence, kulezigange zeziphathi, kuphinde kube nabanye. So kahle kahle kutshengisela nje ukuthi akula ngangakubuya ngesilungu, someone is just not in control.
Umnumzana Angliston Sibanda ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende yena uyakulandula ukuthi wephula amalungelo kaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi owake waba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, unkosikazi Hillary Clinton usekhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi akhulule abantu ababotshwe ngezizathu zombusazwe abagoqela ukansila weMDC Alliance umnumzana Godfrey Kurawone, yena ambethe ngegama. Inkundla yesayithi yona ithi inhlanganiso emela amagqwetha kwele South Africa, iJohannesburg Society of Advocates, isisole inkantolo kamantshi ngokwalisa igqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa ukuqhubeka emela intatheli zindaba uHopewell Chingono. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani madlavisile labasakazi bakaStudio 7? Hayi, uliqiniso basakazi bethu esindebeleni ukuthi hayi, amameseji ethu amaningi liyabala lingakhiphi emoyeni. Hayi, la msenza mini kaningi akhona wona akaphuma, kodwa amanye hayi kaphumi, and liveza khona ukuthi lifuna amabizo ethu. I think okunye lingakunazelela lani ukuthi esindebeleni la thina vele abaningi siyihleke sisesaba, siyesaba ukuveza la mabizo ethu ngoba yena lwana umongameli umnangakho vele sileke sinesaba. Thina laba bathinda wekugondi leke ikhulunyeni leke ikhulunywa, thina abanye vele esileke sikhithi vele sinjalo ngoba sakubona kusenzakala. Thina abanye sasingabantwana sisatshaka laphana isikolo lakathi sileke sidingo umuntu ongasiphendula ukuthi sasithelwane ngikengeza ukuthi sifika kakhulu nisizwa likhuluma lalo othi ngumavaza lo Dr. Mavaza ngibani wathi yena uthi kwabulawa abantu lapha nentumbane yikho kwasukela impi khona kwabe ukuthi abantu bazobulawa ngomhlobo hayi bona abantu ababebulewe angisho ukuthi umbeni wakuqondile kodwa hantsi kwakumele kujeziswe bona abantu ababulele bona lawo abantu and enye into abantu abakumele bayinanzelele ukuthi amakhempulana amazipro lamazandla bafaka eduze kwamba abantu labana besazivelela empini vele bengazange bayenziwe i-counseling so kwakumele ukuthi kube nezinto ezinjalo zokuthi abantu bafundiswe nje lokuthi abantu lingadlelana njani thina sifuna ukuba kwazi ukuthi sasabulewa njani mna ngingagaanga sathi i-bycons ngabuya akhulume lathi sizwe ukuthi uthi wayesibulalelana ya nyabo ngisebotswana lapha ngasebenzisimizulu ukuthi ngumagade
livuka njani bantu bakithi ngilibingelela lonke emagumbini amani omhlaba ngibonga ithuba lami ukuthi ngikwazi ukuthi-ke ngifake umbono ezindabeni ezihamba umhlaba wonke jikelele ya uyabona thina abantu bezimbabwe sisazahlupheka kakhulu njengoba sivele sisehlupheni ngendaba yokugwala nje ngoba singamagwala thina siyehluleka ukuzilungisela ilizwe lethu sigcwele emazweni lapha abomakhelwane lapha sikhuluma singaphandle le uyabona sengibasola lawa amazwe lawa angaphandle lawa ngabe kuthiwa kuyakhonakala mpela besithela uswazi sibuyele ngikhaya sibili siyelungisa udaba lwangikhaya sithembe ukuthi siyalungiselwa mbani bakula mntu ezasilungisela izimbabwe zihlobo zami noma sibhizi sithi ENC enkama wati bazakhuluma kona lokho okuncane inyana labo kungekho kusisize ngaludo kodwa sambeni thina siyelungisa le
Salubonani basazi baka studio 7 labalaleli lo khuluma noNkomo Mbuye Lupane ngise Johannesburg kule South Africa ngokusebenza bengicela ukuthi ngamlayizo wami lo ungadlalwa lawo emoyeni ngoba nginokuyibhala eminye yavulwa ingabalwa eminye ayivulwa bengicela ukuthi ngalama umsakazo wami ungadlalwa lawo emoyeni nginesikhalazo bantu bakithi sokuthi ngabe kuyenzeka amaphathi wonke eZimbabwe abambane kuliwe leZanu PF iphume embusweni iZanu PF isikhathi ngephathi yamasela iphathi yezigebenga sikhathele ngezamtf 40 years akulanto abayenzayo kuphela i-production yabo abayenzayo yokuthumba abantu bechaya abantu bebulala abantu i-production eyenzayo sikhathele ngezamtf siyacela ukuthi nga amazwe omhlaba sadathi wonke amazwe labomakhelwana basisize ngezamtf kuliwe lezamtf iphume esihlalweni
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe amabutho asanda kugenqula uhulumende wakwelemali asethembise ukuqhuba ukhetho lokudinga abakhokheli balelo lizwe abatsha maduze uhulumende wakwele Egypt yena uthi kusukela mhlaka 1 ngenyanga ezayo bonke abethekelela kulelo lizwe kuzamele baveze ubufakazi bokuthi kabala mkhuhlane we-COVID-19 siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika umhlangano omkhulu webandla eliphikisayo kuleli elama-Democrats owe-National Convention ugqitshwa lamhlanje lapho umnumzana Joe Biden aza kwamukela khona ngokusemthethweni umlando awuphiwe libandla leli okuthi ancintise elimele kukhetho lukamongameli ngolwezi uBiden uza kwethula njalo umhlahlandlela wenhlelo zokuthuthukisa impilo kaZulu azazilandela alubana ethe wanqoba umongameli Donald Trump. Abakhulume izolo kulomhlangano bekhuthaza uZulu ukuthi avotele uMnumzana Biden bagoqela umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris, unkosikazi Hillary Clinton kanye lowake waba ngumongameli uMnumzana Barack Obama. Ibandla likaTrump elama-Republicans lona lizaqhuba owalo umhlangano we-National Convention ngeviki ezayo, lapho elizamkhetha khona ngokusemthethweni ukuthi alimele kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu ehlala kweleBhilitane uMnumzana Difa Dube.
Ukhetho lwaseMelika babunkomo lukhetho olulandelwa nguZulu umhlaba wonke jikelele. Njengoba sisazi ukuthi yonke into eyenzakalayo eAmerika babunkomo yinto elomthelela omkhulu kakhulu kumhlaba wonke jikelele. Yingakho abantu abaningi iloba bengasibo abahlali baseMelika kodwa uthola ukuthi balulandelela ukhetho lwaseMelika ngenxa yokuthi besazi ukuthi lule determination yezinto eziningi ezenzakalayo ku-global village umhlaba wonke jikelele esiphila kiyo. Lunomthelela kwezepolitiki, lunomthelela kwezokuthula, lunomthelela njalo kwezomnotho. Yingakho abantu abaningi bethenhlo amehlo kakhulu elizweni laseAmerika. Sikhangela amaphoza ayatsho athi uJoe Biden nguye ongathi mhlawumbe ulesandla esiphezulu ukuthi engathi anqobe kulolu khetho. Kodwa-ke uJoe Biden usenganqoba indlela lathi esibona ngakhona, kodwa-ke asingakhohlwa ukuthi kule nto le engaziwa abantu abaningi njalo engavamanga emazweni amaningi ukuthi ama-college votes. Ama-college votes kungenzeka njalo kube kuphinde lokho esiyeza kubona kusenzakala ku-Clinton kuma-elections la adlulileyo. Kodwa-ke ngendlela okungakhona ebantwini bona ngokwabo abahlali beMelika, abantu sebetshengisile ngobuningi babo ukuthi abasuthiseki njalo abathandi umbuso kaDonald Trump.
Ku-convention yamademokrasi leDube sibone uBiden esekelwa ngamaqembu atshiyeneyo agoqela oBlack Lives Matter, imihlobo yabantu etshiyeneyo njalo. UTrump yena ku-convention yama-Republicans neviki ezayo singakhangelela ukuthi uzasekelwa ngamaqembu abantu abanjani.
Ama-Democrats babunkomo akumangalisi kakhulu nxa sibona laphana abantu abafana lama-minorities besupporta ama-Democrats. Kungenxa yokuthi ama-Democrats kusuka ngesikhathi sabo-Bill Clinton kuze kuzofika nini kusuka lamanye ama-president akudala babetshengisela ukuthi bayazwisisa kakhulu noma mhlambe bale soft spot esokuzwisisa izikhalazo kakhulu ezabantu abayi-minority ikakhulukazi abantu abamnyama kulaseMelika, nabanye nje abanye abavela phandle kwamazwe abafana nabavela ku-Mexico, labanye abavela kubo-India nakwezinye indawo ezinjalo. Bese sithi laphana kuma-Republicans uDonald Trump abantu abamsekelayo kakhulu yizo zenezi izigelegele zenezi ikakhulukazi bona laba abaye befuna ukuthi bashushumbise amabhizinisi abo angalunganga okufana lokuthengisa imibhobho okuyinto elwiswayo kakhulu eMelika njalo kuyinto esiqedise abantu abaningi. Bonabo abadengisa imibhobho yibo kakhulu abasupporta uDonald Trump. Kubese kusithi ixekana lalabo abama-oil companies. Ama-oil companies abanye bakhona abazasupporta uDonald Trump ngoba besazi ukuthi wenza kube lula kakhulu ukuthi bahambe bayevusa imisindo kwamanye amazwe besenzela ukuthi bahambe betshontsha kuthi i-oil kulawo mazwe. Yingakho bezaqhubekela phambili. Ngisho lama-farmers babe bemsupporta uDonald Trump, bamsupportela zona lezo zinto ukuthi yonke into ababeyenza bona abalandaba babe bethola sekelo kuyo yonke into. So akusoze kumangalise konkwana. Kodwa kakhulu abantu bathi baqine ukuthi bayikhangele ukuthi akungaphindi kwenzakale njalo into leyana esayibona isenzakala ku-Clinton ngomnyaka edlulileyo. Ngoba abantu baba too confident kakhulu ukuthi uDonald Trump uzaluza ama-election, bamangala ngesikhathi esincane bathola ukuthi sekutshintshile batafula.
UMnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu, sixoxela ekweleBhilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya kukhulu elilamachumi amahlanu 150 ngemva kokubhubha kwabantu abayisishiyagalolunye izolo. Udaba lombhuqazo wegugurawundi oluphathwe ngabafundisi beRoma becothoza umbuso wezanu PF soludale ukungahlaliseki kuhulumende. umongameli Mnangagwa uthi imizamo yokumgenqula embusweni iyona athi iphehlwa ngabanye abagoqela amalunga ezanu PF kayisoze iphumelele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ongontungamili Nkomo.